Lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga liqhubekela phambili, amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali. Kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola leMelika. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ugcwala kwabantu abavela emazweni achiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Akutsho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki usuwabona nje ehamba. Lanxa nje ukubona nje edolobheni uyabona nje abantu bethatha nje imali zabo. Lanxa nje ehamba nje mbhadalo emakhulu. Lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo. Iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe. Engunanzelelayo kakhulu ukuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe abantu abavakatshayo. Ngoba kunanzelele nxa uthela iphepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-USA 100. USA into esingazange siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngama-phone. Ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-USA uhlubuntu umkhulu kayishuye weZimbabwe umuntu ovakatshileyo.
Ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphuke, kutsho uMhlanga.
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa yikuthi akusabantu abathatha imali kakhulu nje lapha abenzitsha khona osiphathelini. Bebekhala kakhulu labo osiphathelini bathi hhayi imali zehlile kakhulu, ikakhulu irandi. Irandi iba yehlile kakhulu okuthi kayisela nzuzo kubo siphosisana nje lama-bond note wona lapho.
Kodwa isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Udubo lokusilela kwemali luyaphambili, akuna ubungono obukhona. Sasizwile thina kuthiwa sokungeneke okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha, kodwa ke ukuhlupheka kwabantu kuyaphambili. Imali kayitholakali, ikhona emtshineni ukuthi umuntu kuyakhawula imali ekhadini ebhenki, kodwa-ke leyo mali ingathatheki. Ma uyifuna sokumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise, ugcina usithathe siyimali encane for izimota lamabhasi babe befuna ukuthi kubhadalwe nge-cash. Umumo mubi kakhulu, imali kayikhwela izweni ikakhulu lapho emhlubulweni wakithi-ke emagebheleleni koBulawayo ngokunjalo.
UNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abalemali emafonini, udubo yikuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nxa isefonini.
Akuphathisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10. Futhi nge-EcoCash kulezinye izindawo lapho abangayo okakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo. Kugcina-ke sokufosa abantu-ke ukuthi bahambe-ke bayetshintsha-ke noma laba abaemasinte eBotswana ethenga insimbi zemota. Uthi utshintshe i-600 ebe kwi-EcoCash waphiwa i-$375. Ngase kunanzelela ukuthi uthi ihafu yemali yakhe yonke-ke ayiluzileyo. Kubuhlungu kakhulu-ke. Kunzima-ke indawo eziningi kaziyamukeli, kazilama-site machine. Azamukeli le EcoCash. Kho emakhaya kakuhambekanga, kwabethanda abantu bahambe ekuthaleli khefu belezihlobo labangane emakhaya, kodwa-ke ngohlupho lwemali enaleyi kakuhambeki emakhaya.
UNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi eGwanda imali bitholakala ezitaladini hathi emabhanga ngekhefu lekhisimusi.
Kukho kuhle kangako ngenkathi ngesikhathi nge-festive season isikhathini sesibuso sekhisimusi. Hhayi, abantu abazange bayithole sibenka bengela lutho, ngitsho i-bond, ngitsho i-US dollar bekungela lutho, but
emgwaqweni kutholakala isitshaja isidura, especially abantu befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibile okuzwayo emgwaqweni ibikhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-Afreximbank.